Kwa hizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela ngenjabulo kustudio 7 walesithathu mhlaka 17 Zibandlela 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lukakhulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-USAID lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, 11.27 million lokuphathisa abalambayo eZimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uthe akusikho qiniso ukukhulunywa ngabantu abathulotshelwe incwadi yesikhulumeli se-TCCC labanye bakhe abahlanu ukuba sephelelwe ngumsebenzi. Imali yeZimbabwe ibika yiyo isisindo esiphansi ukwedlula imali zamazwe omhlaba wonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-United States Agency for International Development, USAID, namhlanje lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, 11.27 million dollars, phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, World Food Program, lokuphathisa labo abahlaselwe ludubo lwendlala eZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera lezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukelwa ngoZibandlela nonyaka ukusiya kuMbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umholi we-USAID kuleli unkosazana Janine Davis wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa uduwo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Niyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika 11.27 million US dollars ku World Food Program olusuka kuncedo lwabantu baseMelika.
Lokhu kugcizelelwe umholi we-WFP eZimbabwe, unkosikazi Francesca Elderman, othi inhlanganiso yakhe iza kwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the district, selection and a ranking of the wards. Within the wards, the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke, ukhetha abantu esibancedisayo. Lokhu sikwenza singakhethi cele.
Ugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee, ZIMVAC, abantu abafika isilinganiso samachumi edlula amabili lengxenye ekhulwini 26% emaphandleni bazabhekana lodubo lokuswela ukudla phakathi kukaZibandlela kusiya kuMbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane lendlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uthi akusikho qiniso okukhulunywa ngabantu abathi ulotshelwe incwadi isikhulumeli se-TCCC labanye bakhe abahlanu ukuba sebephelelwe ngumsebenzi. UMafume usanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare. Abanye ukubikwa begxotshiswe libandla le-TCC elikhokelwa ngumnumzana Chamisa ngumsekeli kameya wedolobha lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, usodolobho weMthare unkosikazi Sophia Kwasira, lo msekeli wakhe umnumzana Cloud Nengomasha kanye lo mnumzana Stanley Manyenga. UMafume loNdlovu bathi akabakazitholi incwadi eziveza ukuba sebexotshiswe umsebenzi, njalo kabakakhulumi ngodaba lolu leziphathamandla zebandla leli. Bacatshangelwa ukuba badlelana lecele le-TCC elikhokhelwa ngozithungu nobhala jikelelo webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu, olobele incwadi yomphathintambo kahulumende obona ngezamadolobho umnumzana Winston Chitando esithi abantu laba lokhu besezikhundleni zabo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loSithando, uChamisa isikhulumeli se-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi nomsekeli wakhe umnumzana Gift Ostalo Siziba ngoba bebengaphenduli omakhale ekhukhwini. Sixoxe lo Ndlovu othi laye kuyamethusa okukhulunywa ngabantu.
Mina kangikakuzwa ngomuntu sibili, angikwazi, ngibona nje ngifonelwa ngabantu abafonayo endaweni eziningi ezithiyeneyo ukuthi bengiphandle kwedolobho nje ngiyangena kathesi, kodwa-ke iningo ngizicholile abantu bembuza, kodwa-ke kangilalwazi ngoba kula nto engiyibonileyo kubengiyani
umphathintambo wemadolobho ukuthi bengakususa esikhundleni seleso labanye abahlanu, kambe ukuthi akula lutho olwenzakalayo khonapho, kumbe uzezwa ngokuwa kuphela?
Angikaboni lutho kube angigezwa lutho eqiniseni, ngiza nje ngifonela abantu bethu kulezinto enjanze nezezenzakalayo ukuthi kulencwadi sengixotshiwe lamanye amakhansela, incwadi sihambile kuminista sokubhala izincwadi kwenzakalani, kodwa akula official information kumbe i-communication esengiyitholile, angazi lutho alolo daba ukuthi ubani senzeni, ubani othe. Hhayi, kanye kwani angigezwa lutho, ngikuzwa nje ngifonelwa abantu bembuza umbuzo ofanayo kodwa impendulo engingelayo.
Yes, ngathi-ke uJabangu like laxoxa yini ngodaba lolu kumbe Nelson Chamisa kumbe abanye abakhokhela i-CCC khonapho?
Ya, cha, akula mkhokheli esengikhulume naye ngoba kungela mkhokheli ondandileyo wangitshela ngalolo daba. Kuzaba ngcono nxa kulo mkhokheli ofonayo engitshela ukuthi kulo daba olunje bese ngikhuluma laye sengimbuza engingambuza khona, kodwa kathesi akula mkhokheli kumbe ilunga bebandlalo i-CCC eselingifonele kumbe langipha i-communication yalolo daba.
Ye, singathi kungenzakala khonokho ukubona ngazani kuyabe kusenzelwane ukuthi bakususe khonapho?
Angeke ngazi ukuthi kungenzeka kumbe kungenzeki, ngingabe sengiprofitha sengiwumprofithi wamanga sibili ukuthi kuzenzekala khonokho ukuthi ngikhitshwe, hhayi kangikwazi. Nokuthi kungake ngaba khona ongafisa ukukwenza abe kwenzelani, hhayi kangikwazi. Kulesi sigaba engikiso sona angikatshelwa ukuthi olunjalo nalolu njalo kangikaboni kumbe incwadi ebhalwe umuntu kumbe ufonelwe kumbe kuhambe njani. Sokwakathethi nje lami ngiseminyameni nje ngihambe eminyameni sibila ngazi lutho, yikho kangithandi-ke ukuthi ngikhulume ngento engingakayiboni nethethe umuntu icala kumbe ngincome umuntu kumbe ngithini ngomuntu ngingabonanga lutho. Phela i-social media iyasengayo ezinithiyoba-ke isenzela ukuthi balwe nabantu abaningi, so kuningi okwenzakalayo. So kulolo daba hashi angikabi ne-information ekhona ukuthi kwenzakalani njalo kumbe kuzahamba njani, kuqondile kakuqondanga.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Sengezo Chabangu.
Vele yonke i-communication iyenziwa ngunobhala jikelela. So bese sibonile ukuthi lezi zigcilamkhuba esithi thina ngama-criminals around the president, nampa sesibathathele into ade sebeyithethe inhlanganiso ye-TCC bafuna ukuyenzeya, sabathathela basebebona-ke ukuthi sebethathelwe ngoba sesithethe i-Harare, sesithethe i-Victoria Falls, sesithethe iMutare, sesithethe iBulawayo. The big cities eZimbabwe, we are in charge, we are in control. The people of Zimbabwe are in charge of these cities through i-TCC movement. So abantu bazibukusa kuzonezo izindawo. Laba ma criminals sebekhamba ngasese nge-strategy ezokungena nyovani njengesigisa thuvi sebekhamba ukuthi bayekhipha abantu abasebenzayo. How do you remove umuntu okhethwe kathesi wayenza iHarare ingcono lalokhu ayifice yikho khona? Izibi kasekho kathesi eHarare, kule kholera. But nangu umuntu ufuna ukukhipha umeya ukwenzela ukuthi kube le-paralysis ukuthi abantu bafe ngendaba yekholera. So yiwo ama-criminals, yibo-ke akuthiwa ngamasela ku-politician, isigqila mkhuba esasikhuluma ngazo kudala. Abantu sebekhona bebona kathesi ukuthi uChabangu le ofisi yakhe babekhuluma ukuthi kulama-criminals around the president, yiwona la ma-criminals esikhuluma ngawo.
Ye, kodwa liyazi ngani ukuthi uChamisa nguye olobe incwadi leyo? Labanye babi bakuphika lokho.
Laba abantu bafanana labantu abaloya emini lebusuku. They can kill, they can kill, meaning not ngembhobho, kill you political in your name. Laba bantu bayakwanisa ukuthi kuhambe amanga ngelizwi lakho, bayakwanisa ukuthi benze ukuganga ngelizwi lakho. Ama-criminals baganga ngebizo lika-President Chamisa. And yikho esasukutsho ukuthi u-President Chamisa usurroundwe ngama-criminals. U-President Chamisa akasela vision because ama-criminals ekeni vision yakhe. U-President Chamisa akasakwazi ukuthi enzeni ngani ngoba akasakwazi lokuphefumula ngani ngoba ama-criminals lawa they are around him. So by one we are eliminating them. And sithe u-promise Mkhwanazi avala authority lakela kubona ngapho ukuthi umuntu o-acta ond ukuba ngu-spokesperson of the party, whether you go in any organization, umsebenzi wakhe is prescribed ku-constitution ngakuyukuthi ngumuntu we-CCC kumbe kuyi-BEP organization, yikukhulumela inhlanganiso. Uyakhipha njani abantu e-parliament? Uyakhipha njani abantu e-councilini? Uyithatha ngaphi imandate? Yikuganga, yikuchapha, yingozi leyo efuna ukwenziwa ngama-criminals.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelelo webandla le-CCC ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, umnumzana Aaron Chigona, umiswe phambi komthethandaba kamantshi namuhla esethethwa icala lenkohlakalo ukulandela ukubotshwa kwakhe izolo ngamapholisa e-Anti-Corruption Commission. Abathutshisi batshele idale ukuthi uChigona wadala leli cala ngokupha inkampani ye-Borotel Investments Private Limited incwadi yokusebenza i-Environmental Impact Assessment Certificate. UChigona uvunyelwe ukuhlawula isibambiso esebail esamakhulu amathathu amadola eMelika i-$300 ukuze athoniswe leli cala evela ngekhaya. Ngakho-ke uzaphenduka emthethwandaba mhlaka-28 wenyanga ezayo. UChigona uba ngomunye weziphathamandla zikahulumende esezibotshiwe zisetheswa amacala enkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo kansila kawadi 25 koBulawayo umnumzana Alec Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi umthetho wakithi kufanele uqiniswe. Umthetho kufanele ube lamazinyo fike lo awukuluma. Uhulumende kufanele akhuphule izinga lokuthi ama-law enforcement agents asebenze njengalokhu edeployiwe, njengalokhu elomlando wokuthi umuntu owenza inkohlakala kawoje. Manje esikubonayo kwelakithi yilokho sokwaze kwabizwa ngokuthi i-church and relief. Umuntu uyasebothiwe ende icala elisobala aphinde ayekelwe ngasese, akusoze kwenze i-corruption iphele. Okokuqala kumele ukuthi vele thina abantu sibekwazi ukuthi ngezikhundla esiziphetheyo ikakhulu abantu abasebuholini lebukhokhelini, kusamele sibekwazi ukuthi isimo sethu siba isimo esilobuqotho lokuqonda lokuthatha umsebenzi kazulu ngokuqonda okuqondileyo, kungasoze kusonakale umuntu abe setholakala kusase sephambulile impahla kazulu kumbe seyenze icala elinjalo. Kusamele umuntu ukuthi azihlolisise ubunguye bakhe azwisise ukuthi ama-terms and conditions of their contract achona. Njalo uma esethe wabanjwa umuntu esikuloyisayo ukuthi uhulumende babe lamanyathelo alukhuni kakhulu, abantu bangawoni baboshwe baphinde kodwa belokhu besiyekela umthetho wethu mbone ngani uyayekethiswa kakhulu.
Kodwa uhulumende kansila uthi hayi uqinise isandla mpela ukhuluma ngabantu abafana labo Henrietta Roshwaya, yena obotshiweyo wavalelwa wathonisiswa wafunyanwa elecala wagwetshwa elancanje ekhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifind. Ukhuluma njalo uhulumende ngabantu abafana labo Terence Mugube, yena owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali owafunyanwa elecala njalo opikayo. Ungathini ngalokho?
Ingakutho umsakazi ukuthi uhulumende kumele ayenze okwedlula lokho, ngoba iqiniso elikhona ukuthi baningi abathintekayo, lancane ngazake nje bahambe ngamabizo, baningi abathintekayo benze amacala ayesabekayo. Siyakwazi-ke lo Minister of Health ngesikhathi se-procurement yempahla ye-COVID wathinteka laye ezenkohlakalo. Baningi-ke abathintekayo kwezenkohlakalo. Esikuloyisayo ukuthi kwezenkohlakalo kakungabi lo muntu okuthiwa ulengabe ezigaxa kumbe ungaphezu komthetho. Umuntu wonke kaboshwe ngoba icala licala. Ikakhulu futhi abasebuholini balomlando wokwenza kuhle okwedlula uZulu, ngoba bona phela bakhethe ukuthi baphathe impahla kaZulu, baphathe imali zikaZulu, baphathe inotho yelizwe. Xa sebezayiphambula bayisebenzise okwabo okuqondane labo, mboni ngani licala eliphinde kabili, licala elibomvu lelo kumele ukuthi uhulumende abonakalise umzekeliso ngabo labo bantu.
Umnumzana Alec Ndlovu, kansila kawadi 25 koBulawayo, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekhonale koBulawayo. Imali yeZimbabwe ibikwa yiyo elesisindo esiphansi kwedlula imali zamanye amazwe onke omhlaba. Intengo yempahla ibikwa iqonga ngesilinganiso sokwedlula inkulungwane ekhulwini i-1072%. Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uthi lesi silinganiso singamachumi amabili lasithupha ekhulwini i-26.5%. Lokhu kuphume embikweni owethule ingcwethi yezenotho emazweni omhlaba uProfessor Steve Hank ngeviki edluleyo, oveza ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-12,500 Zim dollars. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo egokela inhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube.
Yinto ebuhlungu kakhulu leyo, ngokuba isisindo semali, amandla okuthenga emali ayathinta ukuthi kambe abantu abakuzuzayo kuyabafikisa yini ekupheleni kwenyanga elandelayo, kuyenela yini ukuthi kondle abantwana, kuyenela yini ukuthi babhadale lezi zinto abazidingayo. Kanti-ke kuyaveza kahle kamhlophe ukungazinzi kahle kwezomnotho nxa ngabe ilizwe lingamanga kahle esisindweni semali, lokho esithi inflation. Ngakho-ke kuyadingeka amanyathela aphangisayo ukuthi kuvinjelwe lokho. Kuyayangisa kakhulu ukuthi sibe ngunamba, sibe semsileni emazweni onke, sibe yithesile inflation engamanga kahle.
Sibona njalo imibiko yakhe itshengisela ukuthi i-inflation rate isifike ku-1072%, kodwa uhulumende weZimbabwe esithi yena iku-26.5%.
Uhulumende weZimbabwe akasebenzi ngendlela ebalulekileyo esegcekeni nxa kusiza odabeni lwe-inflation. Lizakhumbula emuva le kuke kwafika esikhathini lapho uhulumende abekade engasakhiphi khona lokho esithi ngama-figures, izibalo ze-inflation ukuthi singaphi isingaphi okwenyanga ngenyanga okomnyaka lomnyaka. Kanjalo kwenze ukuthi-ke abantu bazenzele, abantu abalolwazi njengo-hanke bakwenze khona lokho ukuthi babale. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi kubale abantu abazimeleyo. Iqhakathekile inflation ukuthi icalculation yakho ukubalwa kwayo kwenziwe ngabantu abazimeleyo abangasoze bafihle ukonakala, abangasoze njalo baveze ukonakala okungekhoyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi independent board engase zikhethe uhlangothi engasoze ifuna ukuthabisa uhulumende, engasoze ifake ama figures athandwa nguhulumende kodwa ezafaka izinto njoba zinjalo, izibalo njengoba zinjalo, ngoba phela la ama figures la lezi nombolo ziyasetshenziswa ngabafuna ukuzohlanyela imali ukuthi beze kumbe bangeze elizweni. Konke khona lokho kuyasiza nxa kuyabe kusenziwa ngabantu abazimeleyo.
Ilizwe lingabe lilahleka njani okokuthi imali yalo iyaswela amandla okwedlula imali zamazwe asempini, kuyini okungabe kuphazamiseka kwezenotho?
Ziningi izinto ezibanga ukuthi imali iphelelwe ngamandla, kodwa ezigcakathekileyo zintathu ezisithinta kakhulu eZimbabwe. Okokuqala yukuthi imali yeZimbabwe abantu abayithembi, nxa bengayithembi ukuthi isengalondoloza inzuzo kusiya phambili, iyaphelelwa ngamandla, kuthiwa i-lack of market confidence ngesiNgisi. Okwesibili ukuthi ilizwe uthole lithenga kakhulu kwamanye amazwe izinto okwedlula lezo zinto elizithengisela ngaphandle. Imali eningi iphuma elizweni, imali yangaphandle okwedlula le engenayo, kuthiwa i-balance of payments yona leyo nto. Nxa ngabe izinto eziningi sezithengwa ngaphandle okwedlula thina esizithengisela amanye amazwe, si-negative, kuthiwa i-negative balance of payments, kuyabe sokuhlupha ukuthatha amandla imali khona lokho. Okunye okwesithathu yikuthi amazwe, imali yamanye amazwe nxa isilela, kusilela i-foreign currency, kuyenza ukuthi imali lezo zibe lamandla okwedlula imali yalelo lizwe.
Yiwaphi amanyathelo okufanele abe ethathwa nguhulumende ukuze alungisise lolu duko?
Into eqakathekileyo uhulumende adingakala ukuthi ayenze yokuthi alungisise ipolitiki. Nxa ingamanga kahle ipolitiki ezomnotho kazisoze zime kahle. Nxa zingamanga kahle ezomnotho, imali yeZimbabwe ayisoze wazuza amandla. Lezo zinto ziqakatheke kakhulu. Kumele alungise ubudlelwane labanye amazwe, kumele alungise indlela esithengisa ngakhona izinto kwamanye amazwe. Izinto eziningi esizithengisela amanye amazwe ezingasilethela i-foreign currency kodwa iyebiwa leyo mali. Ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende alwisane lenkohlakalo ikakhulu kwezembiwayo. Kuyadingeka njalo ukuthi uhulumende avuselele i-industry ukuze phela sikwazi ukuthengisela amanye amazwe izinto eziningi. Avize njalo i-investment ivele kwamanye amazwe isilethele imisebenzi.
Umnumzana efincube ingcwethi yezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso emela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Induna uChief Abidi weMatobo uthi uqhuba inhlelo esigabeni sakhe ezokuhlomisa abantu ngamakhono okuthi bezimele bengalindeli ukuholelwa njengenkukhu ngesikhathi kwendlala emhlubulweni weZansi ye-Afrika ogoqela eZimbabwe lapho inengi elingatholi imisebenzi. Asizweni uChief Abidi echasisa kabanzi ngokwenzakala kwesakhe isigaba kungxoxo ayiqhubelwa sithandekile emhlanga oweStudio 7.
Indlala ikhona iningi kakhulu futhi silakho esikuzamayo lo hulumende laye usiphathisile. Anti uyabona ukuthi izulu lakathesi lingathi lithi gqaqa and isizini esiyakiyo izifuyo lazo ziyaphangisa kakhulu ukuthi zingene ku-drought, but at least sokungathi izulu lingathi lithi gqaqa liyazama, lo hulumende laye uzamile ukuthi asinike inhlanyelo ekhona. We are still trying to plead with them, lama partners abo usually siyaba lama NGOs partnerayo in times like this, but we hope ukuthi kuzalunga. Yebo, kukhona imizamo ebakhona lapha lalapho, but ayeneli ngesikeli sendlala esilaso.
Siyabona njalo ukuthi njengenduna ususungule inhlelo zokuthuthukisa abantu esabelweni sakho. Zingaletha ububelo yini kusasa ukuthi abantu benelise ukuziphandela?
Yes, sizama ukuthi senze njalo ukuthi sibe lendlela zokuthi abantu bekwazi ukuthi bezimele bebe lama skills ezandla ukuthi bekwazi kube le economy nje thole information belime ngendlela ngoba indlela ziyajinja kade njengoba sibona umkhathi uyajinja.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle yiziphi lezinhlelo?
Project yethu esiyenza yi-multi-purpose wall, multi-purpose complex, izabe igoqela kuyabe kule siphala senkosi, kuyabe kule computer lab, kuyabe kulama-ofisi awe-traditional leadership, and then kube le hall le eyabe khona yikho sebenzela khona ama-vocational trainings ethu. I-community yethu is largely abantu who migrate to South Africa, kanye nama-youth ikakhulu, ukuthi bekwanise ukuthi bebe le skill sokuthi noma usiye South Africa ube umuntu okwaziyo ukubazi, ube ngumuntu okwaziyo uplumbing, or ube ngumuntu okwaziyo amagetsi lezinsuku sokuduma isola, into efana lalezo. Laba abasalayo bazasincedisa nje esigaba, njengoba ngikhulumile ukuthi sifuna ukuthi sizibambele kakhulu into eziningi, bazasincedisa kakhulu ukuthi since sebe-capacitated, sebele skill leso, ama-development efforts yethu asoze need ukuthi outsource from outside, but sebele skill base yethu esilayo in the locality of the community.
Njengoba ukhuluma ngesiphala senkosi, sabona njalo inhlelo zentuthuko ezasungulwa ngu-Chief Dakamela Wenkayi. Ungathi lazo zakunika inkuthazo yokuthi uqhube ezakho esingathi yi-inspiration ngesiNgisi?
Kwanginika umdlandla kakhulu ngoba ngithe ngikhangela kakhulu ngabona ukuthi i-issue leyi eyesiphala senkosi ibisiyinto esikhona theoretically kodwa ingasekho practically. So ngathi ngihamba khona ngale ngabona ukuthi hawu, kanti into le yasebenza sibili iyaphila njalo iyayenzakala ngendlela elula njalo ethokozisayo kakhulu kangaka, ngabona ukuthi kulesidinge sokuthi singayijinga phandle ma siyenza ama-development efforts lawo.
Ngezinye indlela wabona kuqhubeka kuhle yini kodakamela, njalo ungafisa ukuthi lezinye induna zithathe inyathelo elifanayo?
Kakhulu kodakamela is a very good example, and ngathanda ukuthi sonke nje ezinduna not ukuthi sikophe entirely i-initiative yabo ukuthi bayenza njani. Indawo le ndawo ziyahlukana, ama-resources atholakalayo ngendawo, but the vision is the same. Ama-chiefs inkosi kumele zibone ukuthi abantu banakekelwa, bathola kuma-communities labantu abadonsa nzima. So it is a very good cause nale yesiphala senkosi. Siyayithatha from endulo, we try to incorporate modern things into it, but it's a very good thing.
Lo ngu-Chief BD obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekhonale eMatopo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lo nkosikazi Nobantu Mbambo Dlodlo, umongikazi osebenzela kwele island. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Engingakutsho nje ukuthi compared to lapho engasuka khona ngithabile sibili, because a lot of things are different compared to ekhaya. The quality of life is totally different. Bona ngani I can never regret me myself relocating, ngoba kuningi sibile sengakunanzelela osekungane kulethe utshintsho empilweni yami, impilo esasiyiphila ifamily yami back home.
Sizokuthwa-ke ule nhlelo eziningi khonapho ozenza online, akusitshele ngaso.
Engikwenzayo Baba Dube yikugqugquzela abantu bakithi ukuthi njengobana lami ngenelisa ukutshintsha impilo yami ngaza emazweni, kungenzakala lakwabanye abantu ukuthi betshintshe impilo zabo bebuye emazweni. Ama-opportunities maningi kakhulu. Yikho esengakubonayo lokho engabuyayo lapha, yikuthi nje abantu kabatshelani. Kodwa ngathi sengikunanzelele konke khona ukuthi ama-opportunities maningi, ngavula i-social media page ku-Facebook, la ku-YouTube, lakhathesi sengiku-TikTok. So lapha kuma-pages ona lawa, kuma-different platforms ona lawa, ngikhuluma nje ngama-opportunities. I always say ngama-diaspora opportunities. So ngikhuluma noma yiphi opportunity, as long as it's a legal opportunity engakuletha lapha emazweni, wenelise ukusebenzela imuli yakho. So I've noticed a lot of people's lives have changed lezimuli zabo. Abantu sebenelisile to relocate ngendlela engabe ngibancedisa ngakhona, ngibatshela, ngibazisa ukuthi kule nkampani enje ekhaya ayithathayo kulale inkampani efuna lokhu lalokhu abantu abaningi sebethole usizo kabo.
Ye, kulezi nsuku kulani ongabatshela ngakho ongabanceda?
Lapha engikhona e-Ireland kule inkampani e-healthcare assistant lamanye ama-programs awe-healthcare ebikhatha inkampani leyi ibizwa kuthiwa yi-NOAA. So it's a company that yaqhatha for a very long time, sometime in 2022. Yaqhatha abantu abaningi babuya bevela abroad in Africa. So khathesi lakho ibe lesikhathi lapho ebiqhatha khona from around August up to lakhathesi. So abantu abaningi baguguzela khonokho, and then kulamanye ama-opportunities lakanje awe ama-drivers. Ama-drivers nxa uvele ulama-qualifications afunakalayo kulama-opportunities okuthi bebuye bezosebenzela izimuli zabo emazweni. And then I'll also keep talking about abantu abakuthiwa ngama-professionals. Ama-professionals akhona awu-critical skills abayibo sibe laba abakhangeleleyo ikakhulu ngodokotela, ngonesi, you know, labanye nje abathiyethiyeneyo, ama-physiotherapist and all. Kuvulekile, kumele belungisise amaphepha abo lama-different boards, ama-professional boards abo.
Unkosikazi Nobuntu Mbambu Dlodlo udabuka kwele Zimbabwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Ireland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo. Ngudabuka Ncube.